ibandlululoyoli aliqalanga izalo yodwa, izalo yancedisana lamangisi ekutheni ubandlululo libe nesisekelo sokuthi kulamandebele kulamashona, yinto eyakuba izalo lamangisi. Ababandlululayo okokuqala sibili, ibandlululo silibona kubandlululana amanyisha zamazeshuni, kuze-ke kuba nje ubaba uhebhethitepo kwakuyinto ibandlululo leyo uhebhethitepo yayimanyisha amazeshulu efuna ukuthatha amandla emanyikeni. Kwabuya-ke amakaranga ajoyina into leyo ebandlululo kuba ngamandla. So-ke kuqala ubukhokheli bezami, hatshi umuntu kazana obishona, ubukhokheli bezami yikho lapho kuqala khona ubandlululo oluyinto ehluphayo eZimbabwe.
Abantu besiNdebeleni bona bami ngaphi kulo lubandlululo babankomo?
Abantu besiNdebeleni yiyo abakwi-receiving end yobandlululo, ngabantu ababekezelayo, abantu bebathekeleleli, ngabantu abafisa ukwakha iZimbabwe eyi-one engalabandlululo. Kodwa-ke sithole ukuthi ngenxa yosiko lezami elokubandlulula sithole ukuthi thina ngapha esiNdebeleni sihlezi sibe-receiving end, singakhuluma ngemisebenzi esiyinitshwayo, akhuluma ngezikolo osithunyelwa abantu abangabaziyo ulimi lwesikhalanga, abantu abangabaziyo ulimi lwesisuthu, abantu abangabaziyo ulimi lwesitoliyeni, ukuthi bezefisa abantu abaku-early development, child development phansi khonale, ukuthi-kele bafuna ibe owathi hegemonic, ibe hegemoni ukuthi ugcine wonke umuntu eZimbabwe eselitshona. Kuyindlela yokuthi kudilizwe ezinye indini, kudilizwe amanye amasiko, kudilizwe abanye abantu abathile ikakhulu emandebeleni, ukuthi isizwe samandebele sichithe siphele sibidu. Kodwa hhayi, lathi singabantu bakankulunkulu kuphela, asinike sibonge ukuthi umuntu ethi uzahazaza ecode isizwe sonke sibidu akwenzakali khonokho. Yinto ezimbi ezenziwa ngabantu abakhokheli ababi.
Lithi lina kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukuthi abantu babandlululane, ungathanda ukugcizelela phezu kwalokho?
Kule mithetho eminingi eyenziwayo elizweni, eminye engalamtshelo lwede lenyeda imithetho yakhona, kodwa iqakathekile iyalandelwa. Kangiboni ukuthi kungaba yinto enzima ukuthi umuntu owenza ibandlululo kumbe i-tribalism kumbe i-racism kumbe ngokunye okwazi abanye abantu kube yinto engavunyelwayo emthethweni. Ngibonani kungaba yinto enhle kakhulu. Akulula ngoba abalamandla okwenza i-tribalism yibababusayo. So leyo mithetho kungaba nzima ukuyenza, kodwa ngibona ngani kungaba yikuqala kokuthi khona sikhontrole umkhuhlane lo o-tribalism. Ngoba nathi ngabantu sizame ukuthi siyakhe ngokukhulumisana kungalamthetho esiqondisayo, bonani uzasithatha isikhathi.